Abasakhulayo ikakhulu labo abangabalimi bathi ukukhudumala komkhathi kudala ukuba izulu lingani ngemfanelo. Bathi lokhu kwenza amabele engavuthwa kahle. Urumbitsa eMatonga olima amatamatisi eChegutu ngomunye wabakhala ngokukhudumala komkhathi.
I-adaptation process ingani isasiaffecta. Lami khona bangisafundela ukuthi mbona ukuthi ngeclimate yethu iwine engingakwenza. But ngithanda ukubonga ngoba khathesi silabantu abasincedisayo kobo-farming city ngale nxa ungangena kuyabe kulama-agronomist. Then kulama-youth lawa abahamba esikolo abayenza owabo agronomy and all. Yibo abasifundisayo sebeyenza ama-consultation businesses. Labo-TikTok laba bayasifundisa futhi.
Baningi ababhekane lokukhudumala komkhathi eZimbabwe. Abanye behluleka lokufuya inkomo, imbuzi, izimvu lokunye ngenxa yokuswelakala kwezulu. Umnumzana Wallace Banda, umlimisi okunkampani ethengisa inhlanyelo eSidco eMathebeleland, uthi kunzima ukuba abatsha bezivikele kusimo sokukhudumala komkhathi.
Izindlela zokuthi sizivikele ku-climate change zibalisa ukuthelezela. Kodwa lezi izindlela zidinga ukuthi sigebhe imigodi, siyakhe amadamu ukuze sithole amanzi. Konke lokhu kudinga izimali eziphezulu. Kuyadingakala njalo ukuthi sisebenzise izinhlanyelo esingathi ngama-drought tolerant varieties, lama-early maturing varieties. Kodwa ontanga sihluleka ukuthi sikwanalize ngoba isandla sikasifitshane, njalo kwesinye isikhathi asifinyeleli ukuthola uncedo emabhanga.
Unkosikazi Veronica Chakarasi, ingcweti ezimeleyo ebona ngokukhudumala komkhathi, uthi kulabanye abantu abathi akula kukhudumala komkhathi emhlabeni. Uthi abantu laba bakhuluma abangakwaziyo.
Kulezahlakalo ezibangelwa lizulu elinengi, kube lezehlakalo njalo ezibangelwa izulu elilutshwane. Ngale indlela sizathola ukuthi abalimi abasakwazi ukuthi balime nini, njalo ukuthi balimeni, ngenxa yokuthi izulu alisani ngendlela ekade lisina ngayo ngesikhathi esidlulileyo. Sizathola ukuthi lingaphangisa ukubuya, liyashesha njalo liphangise ukuhamba. Njalo kwezinye izikhathi liyaphuza ukubuya kodwa liphinde lisheshe futhi ukuhamba. Ngakho uzathola ukuthi izilimo ekade sizilima ngesikhathi esidlulileyo okwamanje azisakhuli.
Unkosikazi Jakarasi uthi umumo lo uphazamisa kakhulu abatsha emaphandleni.
Ilitsha lethu eliningi elihlala emaphandleni liphila ngokulima. Kodwa ngenxa yokuthi izulu lisuka libe lilushwane, abasakwanisi ukulima ngendlela efaneleyo. Ukuchisa kuyaphambanisa indlela abalima ngayo kanye lezifuyo abazilimayo.
Unkosikazi Sibonile Ndlovu osebenza labalimi eMathebeleland ekunhlanganiso yeZimbabwe Project Trust uthi abatsha sebedinga ezinye indlela zokuziphilisa kulokulima.
Inhlanganiso yethu isebenza isinsiza ogodlwayo umahlaba ayithwali kule gold ngale. So uzafica ukuthi iyouth eningi ithi hayi lokho kokulima sehlulekile nanku phela sokungufejafeja izulu lakhona. So hayi akushiyananga lokuyajekeja bazingenele emgodini abantwana. Yethu bebe lesifiso nje sokwenza into ekhanyayo nge-agriculture.
Inhlanganiso ye-World Resource Institute ithi amazwe athuthukileyo agoqela ele-China, USA, Russia, India lamanye yiwo akhipha intuthu enengi ephazamisa umumo womkhathi. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mangaliso Ndlovu, umphathintambo obona ngezomkhathi lokunye obengaphenduli umakhalekhukhwini. Umnumzana Jonathan Gandari okhokhela inhlelo zohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi ziningi inhlelo ezingenziwa ngabatsha ukuze beziphilise loba kulokukhudumala komkhathi okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.